Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sihlangane kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2024. Igama ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Abanye bathi umnumzana Job Sikhala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe.
Mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu ikudlala nje engaze ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi kuyiwa kodwa kayindawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership epolitics eZimbabwe bakhona.
Udaba lwegugurawundi luqhubeka lukhathaza uZulu weMandebeleni kulandela umbiko wenduna uFortune Charumbira ukuthi isehlakalo segugurawundi akumelanga sichazwe njengombhuqazwe.
Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Senge Zwechabangu uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali hatshi ibandla leZANU PF.
Silabantu abanengi umhlaba wonke jikelele Zimbabweans for that matter ababeliva ku idea yethu ipolitics esizibisayo.
Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Iningi labantu laba beligqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue. Lanxa uChamisa ebengekho owayengumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalosi Siziba ubikwa enguye okhokhela lumbuthano esithi ibandla elitsha akusilo lokudinga izikhundla kodwa lizaqinisa ukusungula inhlelo ezizavuselela umnotho welizwe. Akukaziwa ukuthi leli bandla lizaphiwa igama elithini kodwa kumaviki ambalwa edluleyo kuphume imbiko ethi lilakho ukuphiwa igama elithi Democratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDUZ. Kunjalo nje abanye bathi umnumzana Job Sikhala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe. Usikhala yena uphume ejele kunsukwana ezedluleyo ngemva kweminyaka phose emibili wazise izolo ukuthi inhlanganiso le ayisilo bandla lezombusazwe kodwa uthe ngumanyano wabantu abavela kunhlangothi ezijiyeneyo zomphakathi futhi uthi injongo ngeyokususa ibandla leZANU PF embusweni. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uSikhala usichithela isikhathi sakhe.
Njengokubona kwami umnumzana uJob Sikhala siyazi ukuthi wayivalelwe etilongweni kodwa uzafanele ananzelele ukuthi umdlalo lo awudlalayo epolitika lo kayisuwo we-student movement e-University of Zimbabwe. Le yi-serious politics. Uzafanele abekwazi ukuthi isimilo sakhe lesithunzi sakhe kayisiso lesana isithunzi esibonwa nguZulu wonke jikelele njengomongameli ngoba abantu uZulu vele bayamazi ukuthi indlela ayenza ngayo izinto vele kayisiyo indlela eqondileyo ehambelana lokuba yi-national leader. Abadala bathi khona hatshi ufanele abeki abele abaki abele papu kumbe engabi ngumuntu okhatshwa amaphapu lidube mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu ikudlala nje engaze ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi wiwa 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 kodwa kayendawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership epolitics eZimbabwe bakhona yena akekho lapho le yaseuklasi yakhe le
yena njengomkhokheli umnumzana Sikhala umbone ngumuntu ongasekelwa langabantu abavela emaphandleni endaweni ezinjengabo uZumba khonale bengamsekela yini
ikhobe ngikutsho ukuthi njengomsekeli asuze simkhangele njengomuntu ongumsekeli obelizwe lonke bathi njalo phela bathi Highlanders ithimile lizwe lonke uyabona ukuthi nqa ibhoso idlala eHarare kumbe idlala eTriangle kumbe ivala idlala eChecheche kumbe eChachacha iyahlala iyibhoso nxa yena sezibona selesithunzi esinjengeseboss selizwe lonke hayi ulahlekile umnumzana uJob ngumuntu lowana vele othanda nje ngabantu abalutshwane kayisuku guys yena vele uyakwazi ukuthi uze uthathele lizwe lonke njengomongameli into efanele sichasise lapha bakithi ngeyokuthi uJob gazenzanga umongameli kumbe MDC kumbe MDC 99 kumbe i-CCC wenziwa ngabanye wanikwa isikhundla yikho angikhole ukuthi yena olesithunzi sokuthi abe ngumuntu oza kwamukelwa enyanga ePlumtree eGwatemba hayi lo ngumsebenzi omkhulu leyo yintaba eqanise kabi kuye ngaye ulesibindi sokuthi azihlale phansi aziphathe azinike amakhwapha awujaha lo ngibona ngathi mina hathi akayindawo uyabe chinga nje ekhulukhuluma nje ekhona phe endaweni endaweni
ingcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa ecingweni le studio 7
The Voice of America
Udaba lwegugurawundi luqhubeka lukhathaza uZulu weMandebeleni kulandela amazwi awethulwe ngumsekeli kamkhokheli wedale lezinduna eleNational Chiefs Council umnumzana Fortune Charumbira izolo kwabulawayo emhlanganweni wezinduna lentathelo izindaba okungamazwi awukuthi igugurawundi akumelanga ichazwe njengombhuqazwe igenocide. UChris Gande we Studio 7 uxoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe.
Ziyafunakala ukuthi alibana bekusenza bekumele kuze wona umhlaba wonke mele zitholakale khona lapho intathele indaba ukwenzela ukuthi ziphangise ukuyachitha information ingene emaphepheni ingene emaradiweni ongezwanga ngakho ekuzwe laye mhlazana lawe eyabehlangana labo bantu enelisa ukuqalisela lapha la ezaqalisela khona ukukhuluma akumelanga kube yimfihlo lokho nxa kuyimfihlo then kayisiyo issue yegugurawund is something else akuvalwa lutho lapha ngoba sibuhlungu thina ethi salahlekelwayo phathi ukulala mina nasaqambi ukuthi khona ngimela abanye ukubhubha kukababa lo abazali bami bonke ngenxa yalaba bantu laba okuthiwa igugurawund nxa sokukhulunywa ngakho sokufihlwa sokuthiwa khona izibane ngizwa abentathela indaba yibo abamele bebekhona ngoba kathesi kumenyezelwe kwakhulunywa ngayintatheli izindaba kumele zibe khona lapho
khona ukuthi kube zinduna ezikhokhela lolu hlelo ukubona njani linyathelo elilungileyo na
induna yizo ezikhokhelayo lapho ngenxa yemota lezi abaziphiwayo lokuninginingi abakuthenjisiweyo lezimali lezo ngobana alubana kungayisikho lokho induna kazimelanga zibe yizo ezikhokhela uhlelo ngoba yibo abakhalayo labantu izenzakalo ezenzakalayo zazingachiyi induna ngaphandle so kutsho ukuthi khona izinduna lezi labantu laba ababehlukuluzwa phakathi kweziqinti zabo bona namhlanje yibo sebengayo kuma laphana bethi bona yababacungumungula udaba lolu emasikweni akithi kakulahlelo olunjalo lumele luphathwe zindulo ngoba induna lazo ngezikhalayo yibo abale complain bona labana yibo abakhalayo ukuthi esabelweni sakhe kwachithakala okungakanani imizi yabantu yachayo mingake abathola khona ama reports zinduna zazithola ama reports labo sabhuku ngoba labo ngababe baleka njalo begijima lezi nduna lezi ezithethe ubuduna zithatha kuboyisa sebebhubhile ngaso nduna ngabantu ababekiweyo uhlelo lamasiko esibantwini kabaselakho yinduna ngebizo ngoba umdeni wangakibo ukhangelana lalokho ayikho khona yinduna ngomdeni wangakibo nxa sesingena entweni zabantu lezi especially ngekesi legugraund leyi induna kayidingakali lapha induna ima labantu bayo pho ke laba abadojwe bekuseni langa liphuma ngobana vele bamelelo oyisa sababhubhayo abayaziyo ngenhlelo ezazikhona ukuthi kuyini kwakusenzakala ngombhuqazwe owawusenziwa nguRobert Mugabe labanye bakhe. So lokho ukuthi izinduna zikhokhelele uhlelo kungela zipra phakathi anti kuthiwa kwakudinga izipra ayibe khona izipra leyo ayidingakala ukuze siluzwisise lolu hlelo lolu ukuthi luhamba njani. Izipra nxa ihlezi ngaphandle yibo abakomplenayo yibo abamele bekhuluma ukuthi kuyini kwakusenzakala. Abanye satshiya ku-ami sibaleka, abanye ngababulawelwa ku-ami khona ngalo, abanye batshiya, abanye bahamba nzima ngenyawo besuka khonale kumabhathaliyoni ababe kuwo behamba ubusuku le mini. Those are the right people to say something there. Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni subisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahlithemba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali athi ibandla le-ZANU-PF njengokutsho kwabanye. UChabangu ubephendula umbuzo kaChris Gande we-Studio 7 okuthi kanti njengoba elamagqwetha ayaziwayo ngokuhlawulisa inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika, imali engaba eyiphiwa libandla le-ZANU-PF na?
Constitution yethu ithi nxa upresident engashiya isihlalo kumbe upresident angahluleka ukubamba umsebenzi ngezizathu ezishiyeneyo ezingaba yokugula kumbe engaswelakala emhlabeni, ithi yona u-vice president, the most senior vice president, nguye othatha ibandla akhokhelele sisafika uCongress, then iCongress ibisizobuya isi-elektha sizayenza khonokho okukhulunywa isisekelo sombuso.
Sike sibuzwe ngabantu lapha besithi bona kathi uChabangu yena imali yokubhadala amagqwetha afana labo uriri ababhadalisa imali eziningi kakhulu uyithatha ngaphi? Ingaba ivela kuZANU-PF na?
Ga mhlambe kule kungabe kukhona yini ukuthi izano PF inginike imali ikwazi ukuthi lwana umuntu uza niguqula esihlalweni. Can Zanu PF negotiate and sponsor themselves out of power? Angikholi ukuthi kungenzakala ngaleyo ndlela. Ngabantu ababesebephelelwe. Ethina silabantu abaningi umhlaba wonke jikelele, Zimbabweans for that matter, ababeliever ku-idea yethu i-politics esizibisayo. Ukuthi i-politics elizibisayo kutebu, they are fresh. I-politics elizibisayo kutebu, yizwe esizifunayo, they are modern politics. Asikhulumi nge-politics ezayizolo, likhuluma nge-politics ezimodern, ezifresh. Sizali supporter, siyali supporter. Kube sokusithi phakathi kuka client no lawyer, whatever okwenzakalayo kuba yimfihlo. Angaze ngibone mina u lawyer okuhamba ayi representa i client kumbe ubulele in the matter kumbe isikliwi akhulume ukuthi u client ungibadale imali engaka.
Umnomzana Sengezo Chabangu ngozithi ungunobhala jikelele webandla le Triple C. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe imbiko yenu linabalaleli elisithumele yona nge WhatsApp.
Studio 7 noma thintithalo okhuluma funa uPaula nje ngelizwe lethu lele ohlala kuthiwa litshintsha imali mihla malanga le. Ayazi ukuthi le mali ehlala itshintshwa kuzwa zokube nini since 1980 ihlala kwitshintshwa imali. Kahlula lelizwe linjani impela engala direction ukuthi liyaphi noma livelaphi. Hlala kudliwa imali, imali zibonakala ziphuma siya koDubai. Lezi mali eziphumayo akeke zikwazi ukuliphatha ilizwe liyondleka ilizwe. Nalezi zikhali ezithengwayo zithengelwa obani, zithengelwa dini abantu bamathebelele ngithi besibulala. Sefuna ukuzosiphinda futhi lina bantu bentshonalanga ukuthi lizosiphila ngoba lokhu lisitshela ukuthi sathengisa ilizwe ngejukela. Lingathi ukuthi sikhohliwe ukuthi lasibulala. Asikhohliwe lo. Manje lizosinikeza i-R5 ukuthi sikhohle ukuthi lasibulala. Lizosinikeza i-R5. But sasemathebeleleni bukani ubugqili bukahulumeni ukuthi uliqili kanjani. Akabuyi yena ezoxolisa lento owayenza ngoba uMgabe nguwe owasibulala. Uzofunani yena manxa ukuthi uMgabe wasibulala ngoba umuntu wasibulala sowafa. Engazoganga ngathi uhulumeni. Engathi sikhohliwe. Asikhohlwanga sithule nje siyabuka umathintithi sizukula sisemandebeleni
sanibonani kwestudio 7 ekusenendle nami ngicanile imfwele irekhodi yami naleyo ngoba kuvalwa nje kusasa lo muntu uthi Angel Stone Sibanda ngoba nangu la uyathuka ukuthi uChamus uyagonkota thina wayelinga emdedeleni nathi simthuke simtshele indaba zakhe ngoba ukhuluma umsangano nje obengwezana uyazwakala nje laye ngoba uyagonkota nje manje ukhipha into ezinokwayo emlonyeni wakhe kubekezwe into amawemusi la wakhuluma wakhuluma indenda zodomus
Studio 7, Studio 7, sinjani basakazi nkosi yami angangiphawule lapha ke ngiphendulele indoda le bathi ngu-Arson Sibanda le angazi impela ukuthi ungumhlazini noma uyini ngempela uthi cha ubaba lona omlungu osebenzela kwaBulawayo oyikhansela lapho kumele ukuthi amamele abantu abamvotelayo angabe sibulalandela uShamisa elami lithi bengatsheli ngani nkosi yami uShabangu ukuthi ngoba ekhipha abantu nje abantu abakhipha kwaBulawayo bavotelwa ngabantu esezokhuluma nje ngathi kuphethwe ngumoya uShamisa ungumuntu okholo ungumuntu othanda izinto ezidlungiswa ngendlela ekahle hayi indlela zokuchuka ya bekubona yenzela uShamisa mangabe songena iqola elingushabanga selimthathela elokhu njana iqembu ehamba kahle sebusa kwaBulawayo ubaba ngicela ukuthi mangabe uhlaziya uhlaza into ehlanganiphile ungabe isiphukuphuku hayi bo awukhuzana uShabanga ngoba udilize kwaBulawayo kana manje wafaka laba bantu laba abatshontshe ekuseni uze kweshonilanga hayi kahle mbo umancane baba
Studio 7 salibonani basakazi labalaleli ya lokho sokusobala kahle ukuthi obaba uphugeni labo Chabangu la yena alo baleke waya kuzani PF lo
bonke sokusobala ukuthi abantu bezaniphef into eyenza bachithize ibandla behambisana la izaniphef ababoni ukuthi bayasilimaza labo bantu into yabo asiyithandi kodwa okusalayo thina uchamisa sizahamba na ngeke simyeke ngoba akanacala laba abahambile izaniphef yabo kodwa into engisiyaziyo ekugcineni ukuthi izaniphef izababulala ngoba baningi abantu ababuleleyo abafana nalaba ngoba elong bebesuka opposing party buya kibo ngale ababathembanga bazababulala njengabonkala labo limukani elipani le lokho siyakwazi kahle ukuthi izaniphef yakhampena ngabo ke nilanga ngiyabonga
video 7 studio 7 impingelele emsikazweni ubalalela ubasakazi studio 7 ekuzokhuluma ngendaba kameya okubulawa umeya lo wakhethwa ngabantu akakhethwanga ngichamisa so kumele alandele izinqumo zabantu njengoba alanda ngabantu isamdingi ubana azizomela abantu so asikho isidingo sokuthi njiphume esikhundleni ngoba uChamisa akasekho uba umphathi uba ngumpresident weparty so besingekho isidingo sokubana alandele uChamisa angithi wakhethwa ngabantu akalandele i-community ukubana ithini so elami icebo lami Studio 7 ngiyabonga
Studio 7 ngiyabingelela hey ubabusanda lapha ukhuluma angathiwa akazazi ukuthi ngisayizi bani akhuluma ngani kazazi ukuthi ungumuntu onganani xa esithi kulo mkhuhlane okuthiwa yisichamisa ngumkhuhlane bani nalo okuthiwa yisichamisa ba-right abasukayo ngoba bazazi ukuthi bebevele begcwele ngabantu begcwele andangichamisa so ba-right abayekele nomkhuhlane wabo wesichamisa ucoltard laye nxa evele wawina under uchamisa wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uchamisa nga wayengekho under chamisa nga waye under izanu pf wayengeke khethwa ngabantu kodwa wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uchamisa so hayi baba ukhulume kabi zamani ukuthi lizibambe lina lingontondabo under zanu pf lathi sizaba ngontondabo labo coltard bazaba ngontondabo under chamisa so libayekele bebe ngontondabo under uchamisa ngiyabonga
into ekhulunywa ngabantu bezimbabwe sara live omunye bangi donke ngiyazi example ngabafani sinamadonke omunye bangi donke enkulu omunye banga idonke nxa so bablemani so but ngicabanga ukuthi idonke idonke so ukuthi the divide omunye bangi stonka nomunye bangi idonke imqondweni yawubona ukuthi kuyafanana vele lapho phela mina libangamashumi chance lishona mina ngagwalishona akuzwakali into yisisombululo se and then ukuthi chamisa ngazimini akhimali uzayithatha nalo sisokhuluma ngokuthi uchamis ufundile sibona abantu abaningi kakhulu abakuthi ibizwe abafundileyo besehlule koramaphosa orobert mgal uchamis lwesikolo wasifundanga esishoneni yanxa wafunda emashona le nto ofundile but nxa wafunda ezikoleni hayi sifunda abantu bonke vele isikolo akazwakali laye ukuthi ufuna ukuthini mbuzama ukuthini akusapotwa chamisa nxa kusapotwa iphat not umuntu
Hello hello Studio 7 ngibingelele ngenjabulo enkulu bantu bakamthwakazi siyabonga ukuphuma kaJob ejele kuyinto enhle kakhulu ejabulisayo but kusuka kuzusizi bamnike ipeace order yokuthenga vusi udlakela for 5 years but ngumuntu oseselana osesenamacala omela wabuyelele kobona estimant kobo 7-17 ongako two Job bamtrephile la once wavela waphuma phandle ephumile so bazazama ukukhuluma laye once wavela wayala into abazifunayo bona abantu bezana bamhlohla futhi enkantolo bisela futhi cash angeke bemiyekele osokumele evele uJob enanzelele even engabe ngumuntu lwana efike ezithulele nje okathe esemiyeqala emiqi yamacala la ayiphele bona la khona ngobona estimand because izani igangi lesiyazi and into esikusijabulise ngoChamisa uthethe inyathelo wachiyana into ze-triple C uthulizwi bayalumana omonzora phezulu labo Thabango sesethe yenzeni lengwana ayisakwana ekhanda uThabango sengumuntu oseginqa right and through akusene into ayenzakalayo bayasola abantu right and through sibakhangele sibalaleli kula bantu vele abangabona sekuye empilweni uyathola kuma street passage street kuya kule road ukuthi umuntu umele ehambe lapha but uyathola etshanini umuntu uzevuloka indlela yakhe etshanini ukuthi ufuna ukuhamba ngapho kungathi umuntu uvele kayazi into ayenza kaboni into engale kaboni into amele ayenze bakhona abantu abanjalo vena
sibingelele uStudio 7 sibingelele hayi siyazizwa indaba ezibuhlungu lezinye ezimnandi kodwa lezi ezikaThabango lezi hayi izindaba zibuhlungu kakhulu ezikaThabango osedilize ibandla waliphihliphihliza yeyi uThabango liphihliphihli lendoda ashuwa yeyi hayi Thabango kumbe uzala kusiphi isigaba tanenkosi yeyi futhi yeyi usiyangisile
ngamazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Sokuleminyaka emithathu selokhe ibutho laseBhema lahluthuna umbuso kahulumende owayekhethwe ngokusemthethweni kulelo lizwe elaziwa njalo ngokuthi yiMyanmar, osekuvimbe ingqubela phambili yezombusazwe kunye lezomnotho. Kuminyaka eyalandelayo ibutho liqhubeke ngocuku kuzulu weleBhema ladonsela ilizwe ebunzimeni. Inkulungwane zabantu zibotshiwe, ezinye zahlukuluzwa, ezinye njalo zabulawa. Abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babalekela imizi yabo, njalo abedlula izigidi ezilithumi lasithoba minwembili 18 million badinga uncedo lokudla. Ngosuku olwalandela ilanga lokukhumbula ukuhluthunwa kombuso eleMelika lingezelele umthwinyo kubutho leBhema. Liqophe indlela zokwenza imali esetshenziswa ukuncindezela uZulu eleMelika selifakele abantu abane lamankampani amabili alobudlelwano lebutho izijeziso zenotho. Enye yala mankampani ngeshwe Brain Pew Group of Companies kumbe SPBG epha uncedo lwamafutha ezimota lokuphathisa ukucwayisisa umkhokheli walinkampani umkakhe kunye labantwababo ababili labo bafakelwa izijeziso zenotho. Inkampani yeBhema eyemkhumbi ethiwa Myanmar 5 Star Line Company Limited yafakelwa izijeziso ngoba iphathisa ngokuthwala okusetshenziswa ukulungisisa izikhali zempi. Phezu kwakho lokhu konke, eleMelika labaphathintambo bamazwe athiyeneyo ababona ngebuzobudlelwano lamanye amazwe abayisikhombisa labamela inhlanganiso ye-European Union banikeza umbiko besola ngamazwi aqatha ucuku lukahulumende webutho lokwephulwa kwelungelo loluntu. Bagcizelela umbiko wokubana ibutho leBhema kumele liguqule izenzo ngokuthetha likhulule bonke ababothelwa amacala angaqondakaliyo, avumele ukuthi uncedo lufinyelele uZulu, akhuthaze inkulumo labo bonke abaqakathekileyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba phambilini kwelanga lokukhumbula ukuhluthuna umbuso, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department umnumzana Matthew Miller uthi sihlala siseka uZulu weleBhema lemizamo yakhe yokuqanda indlela yakhe ebalisa amanyathelo elisibone siwathatha lamhlanje. Khulumi Mila wengezelele wathi sizaqhubeka siseka imizamo yamabandla aphikisayo lokudinga isisombululo kumbangazwe okuzaletha umbuso kantando kaZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Isisiya komlindi yacina imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ngesonto, lapho okuzanqikilana khona iqembu leNigeria lele Ivory Coast ku-final. Ele South Africa lizadibana lele DRC kumdlalo wokudinga iqembu elizaqeda lemidlalo likuzinga lesithathu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi izinga lomdlalo walinkezo belingayisilo eliphakemeyo ngendlela akade beyikhangelele. UChris Kande Studio 7 oxoxela umlandeli wenguqu uCassius Jayce Simanampofu.
So far ngibona ngathi waphatha kahle. Of course njengabantu bana mistake abayenza kodwa okwesikhathi ambonthi kungakhalwa ngesikhathi ngoba into yenzakala wathi esibabheka isikhathi ibhora eyabise emuntwini idlalwa isikhathi sokuphuma kwebhora ama throw in lawana lamanya ama foul njengalawa isikhathi sakhona sebesigcina sokuthelela kuqala kuqala sasingagcina isikhathi lesiyana bale sibasigcina ngathola injury time stoppage time I mean iyafika ku 12 minutes kodwa kungazeka kube lama stoppages amane kodwa kubangelwa izinto ezinto ezinjengokuthi kulama free kicks badile kwathatha kulama throw ins badile kwathatha into ezinjalo so sebe ed ama-second onke lawana kodwa ke hayi isikhathi bona ngathi bahamba sihamba amdakangingaboni into erong bona athi konke kuhamba kahle.
UKaiser Jays Simana Mpofu ngomsekeli wenguqu kwaneleke emthwakazi omuhle likhumbule lolu luhlelo lokugcina olwendaba zekuseni. Ngolokugcina kalusekho ke soluphelile uhlelo lwekuseni kustudio 7. Kwanele oluvalelisayo nguNtungamilinkomo.